kudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo labalaleli kunye lababukeli indawo yonke.
Usiphatheleni namhlanje?
Sizakhangela encwadini yomtshumayeli isahluko sesithathu ivesi ngelesithumi lesikhombisa i-Ecclesiastes 3 ngesilungu verse 17 ithi le ivesi, ngathi enhlizweni yami uNkulunkulu uzakubahlulela bonke abalungileyo nabakhohlakeleyo ngokubana kuzaba lesikhathi sakho konke okwenziweyo sakho konke ngitsho ngakunye nakunye. Indaba leke iyasikhumbuza, ngithe sikhumbuza nenamhlanje ngokuphakatheka kwelothwa isikhathi. Ngobana akula muntu owake wenza ulutho engelasikhathi. Singaba silutshwane, singaba siningi, kodwa konke khona lokhu kuyabe kusenzakala ngaleso sikhathi, kuyabe kuyisikhathi esiphiwe umuntu. Lapha yinkosi uSolomoni ekhuluma ngokuthi wathi enhlizweni yakhe sekhangele abantu, wakhangela umhlaba lanxa wayeyinkosi, wananzelela ukuthi hhayi, ekuphileni lapha kulezigaba ezimbili zabantu, kulabantu abalungileyo, kulabantu abakhohlakeleyo. Kodwa kokuhlala yikuthi bobabili laba abalungileyo nabakhohlakeleyo uNkulunkulu uza kubahlulela nemisebenzi abayenza besaphila. Yinto eqakathekileyo leyo. Kakuswelakali ukuthi kube ngumfundi weBhayibheli, akuswelakali kube lilungu lenkonzo ethize. Leli liqiniso elingaziwayo ukuthi emhlabeni bakhona abantu abalungileyo, bakhona abantu abangalunganga abakhohlakeleyo. Njalo ekugcineni kwako konke isikhathi sabo lapha emhlabeni siyedlula. Okukhula isikukwedlula kwabo emhlabeni, okukhulu lokhu abakwenzayo besaphila. Inkosi uSolomoni yakubona khonokho, yakunanzelela ukubana uNkulunkulu uzakubahlulela bonke abantu. Into enhle ukuthi uNkulunkulu kakukhetheli ukuthi ube ngolungileyo mbowe ngokhohlakeleyo. Uyazikhethela wena. UNkulunkulu wakudala wakufaka emhlabeni, wakunika isikhathi sokubana uphile nxa ungilalele usizwa. Kathesi kutsho ukuthi uyaphila ngesikhathi ulaso. UNkulunkulu wakubeka-ke emhlabeni, wakutshengisa indlela enhle yokuphila, ngobana into enhle iyaziwa yinhliziyo yakho. Into enhle eqondileyo lelungileyo uyayifunda, uzifundisa wena wedwa. Inkosi uSolomoni uyasikhumbuza nje ngempilo yabantu. Kanti le nto ekhohlakeleyo uyazikhethela, ungaziwathi mina ngenziswe lokhu yikuthi ukukhohlakala kwakho ungakaziwa ngomunye umuntu, uyakwazi wena lawe. Ngakho-ke iBhayibheli lithi kumbe uyalikholwa umba walikholwa, kangikudingi lokho. Ngikhuluma ngokulunga langokukhohlakala. Olungileyo nguyena lwana owenza izinto ezamukeleka akhona kuNkulunkulu kuphela, kodwa le mhlabeni esaphila. Sasizamini ukulunga, singazisayikela silahlekelwe indlela, ngoba elinye ilanga sizawaphendela amacala ethu kumbe imisebenzi yethu emhlabeni. Sengitsho labo babamkhulu, okhokho endulo leBhayibheli lingakafiki, babesazi ukuthi umuntu owumuntu phakathi komphakathi umuntu owenza izinto ezibe, ungela nhliziyo embi, ungela lunya, ungacindezela abanye, ungela nhliziyo yokubulala, ungela nhliziyo yokuthakathi, kodwa ule nhliziyo efisela bonke abantu inhlalakahle. uNkulunkulu abelata silondoloza sinike inhliziyo zokulunga ezokuqonda, sikhumbule ukubana siqondile asiqondanga, silungile sikhohlakele, imisebenzi yethu uNkulunkulu uzayibuza kithi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekele baba Thixo ngcwele, sikhulekela ukubana usinike inhliziyo ezinhle, inhliziyo ezenza izinto ezizaphakamisa isizwe, ziphakamise umphakathi. Kanti seza khona lokho ziyasiphakamisa lathi ngaphakathi, ukwenzela ukubana sithi lanxa sisedlule emhlabeni sikhiye amagama amahle lezulwini kulosi zisamukele, zisithokozele, usiqondise, usilondolozise. Sikhela manje zibonga ngaphakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.